Ngibona kuyimizamo emihle singakhohlwa phela ukuthi ama-platform anjengabo World Economic Forum nama-platform okuhlangana khona inkokheli zamazwe amaningi futhi kulapho okutholakala khona ngisho labosomabhizinisi abanye ababe belande imihlangano leyo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi elizweni njengele Zimbabwe ekade seliqhubeke iminyaka engamathumi amabili ngaphansi kwezithetho zenotho li-isolated settling azani imizamo yokuthi abonane nabanye mhlawumbe bangagcina khona ngale behlangana bakhulumisane bazwisisane kube nesisombululo kuyiwa phambili.
Wena-ke baba Mpofu ubona njani uhambo lukamongameli? Sizwa abanye besithi ukuchitha imali nje kuphela.
Baba masikhangele isimo selizwe lakithi leli engangibona ngathi kungaba ukuchitha imali ngoba uMgabe uhamba ama-meetings amaningi eNew York lapha nalapha ayikho into yaphumayo. Enye into uhamba kwalaba abakhokheli abanjabo uMgabe lawo mnankagwa. So ungathi kuthiwa nje umuntu uyamangisa ethuluthiwe upresident welizwe elithile bewukhona kodwa yini ebuyayo after that ebuye lilizwe kungaba yi-engagement kungaba yini enziwayo kodwa-ke akukho sokuthi kwabonakala ukuthi okay uhambile kwanisa ukuthi sitholele ama-business mena abuye azobona isimo sekhaya kwakhuma investment kwezinto ezinyane njana into nje ezichitha imali bathatha indiza indege zokuqhatha ezokucela ezokuboleka ezidulayo athatha abantu abayi-100 bayamelusa khona ngale batshona bejame kumakorido ndile belalele kumele abantu abayenzayo yena uha kungene phakathi wahlala nje ulalela abantu abakhulumayo asiziboni iziphelo zemihlangano le abayingenayo every year kwesikhathi every month bangena ama-meetings but ama-fruits angikhona asiwaboni njengelizwe ilizwe liyaphansi more i-economy yawa
ye nanto udaba Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho?
Hayi ngiyamuzwa baba uMpofu ama ulembono engizwayo ebalulekileyo kodwa ke akuthoyi baba uMpofu kufana lokuthi ubaba angahamba ezingela namhla abuye engajimbanga sokuthiwa ubaba kahle kahlale phansi uyehluleka ngoba lapha engaphuma ubuye engajimbanga lutho indoda kayenzi njalo kodwa ke siphinde sikhumbule futhi ukuthi ama ukuground mhlawumbe esikhathini lesi yehluleka ukulandelela izinto akule mhlangano for example ke ngithi mina eBelarus sibonile amabhasi futhi lamazuku khona abantu bayagada amabhasi atholakala ngemva kokuhamba kukamnankagwa kwaze wagcine sesebelarus kulento ezinye ezibambekalayo into engizwisiwe engiyaziyo yokuthi inkinga ekhona yokuthi kabakhulumi kukhathani sokuthikulamanye abantu ababhizi abesabonayo ama-russian ababuyayo besenza ama-exploration besenza into ezinjalo nasesibona ngangani zathiwa yimphumela yemhlangano yona leyi abayilandayo futhi uhambe lo-minister of finance ohambe wahlangana umphulisi ayabehlangana kuma-side meeting nama-business people khonokho uba umpofu akutho ayisizo zonke izinto nemihlangano engenwayo edavos ekhethithwayo kumidiya kule minye eyenzakalayo ngapha ila imali experience kubusiness imihlangano enjalo yaleyenziwa kumasayidini yiyo ele impact kakhulu ngoba yikho abantu abanelisa khona ukuthi ba-exchange ama-contact balandelele okudlula ama-formal meetings. So even uhamba kuba yi-UN meeting kuma yi-UN meeting siyake sibone ukuthi kulama-parliament meetings ayenziwayo wona lana ama-parliament meetings ayenziwa emhlanganweni yena liyana yiwo ajwayele ukuba le mphumela ngoba liyabe ngingeja 1-on-1 ngiphinde ngivume-ke ukuthini angaza yenzeni umnankagwabhode kuzaba lesitigma sokuthi iZimbabwe kuthiwa amazanga asentshonalanga ayifaka izeso zenodo sokuba nzima ukuthi abanye abasomabhizinisi babuye eZimbabwe ngenxa yezijeso zenodo lezi kodwa kakutho ukuthi yena uyabe engazamanga uyabe ezamile kodwa ngoba vele kulezijeso zenodo ezavela zaba khona kuba nzima ukuthi sibone kusiba lolutho olunye olubambekayo njengokutho kaba Mpofu.
Ye baba Mpofu nanto-ke udaba wena uthini?
Ngiyamuzwa ubaba uSibanda. Baba miningi iminyaka kuyiwa kuma-meetings kuqala uMgabe emuva le hambe siya kuma-meetings ilizwe the moment esiya ku-meeting ilizwe lisiya phansi more kwaze kwafika ukuthi azaphume kwangena umnankagwa nawo uyahamba afika lale lokhu okukhulunywayo. Uhluphe esinalo laphana i-environment esinayo eZimbabwe it's not good kuma-businessmen ukuthi babe bazo-invest ekhaya laphana ngoba singabuyela njengoba ekhuluma ngama-sanctions sithi thina kulama-sanctions ama-sanctions leyo abiswa yini ama-sanctions lawa mabetho bona laba abathi kulama-sanctions ababonayo aye ngama-sanctions ayefakelwe uMgabe le-ZANU PF yakhe ngemva kokwephula ilungelo loluntu. Okay kwaba le-new dispensation male iyi-new dispensation ngeqiniso ingasiyo-new dispensation ngegama okwehla ukuthi i-convince lawo mazwe ayefake ama-sanctions ukuthi okay hayi lwana umuntu wayemosha izinto laphana akasekho sesingabantu abatha sasifuna ukusebenza lani yini esila umnenga kwapha ungene ngo 2017 namhla siku 2022 almost as 5 years esembusweni sesiphosa ukuthi 5 years okwehlile ukuthi nge 5 years yezi akukhonfise lawo mazi omhlaba ukuthi hayi umbuso usuthintile ngwani akhombise ngezenzo zakhe lemisebenzi yakhe ukuthi hayi sengumuntu omutha kuyini.